izakhamizi esixoxisana lazo ziyabuza ukuthi izikolo zona zivulwa nini, ababhalayo kakhulu bazabhala njani, ama-students labo sokumele ukuthi babone ukuthi bayalungiselela for imihloliso yona leyo njengoba kuthiwa izaba khona. Ngoba emavikini adlulileyo izimsekhi bikhuluma ukuthi khona ama-exams kaJuni a-forwardwa nge-4 weeks. Okuhlupha abazali ukuthi abantwana bazasuka njani besiya kuma-boarding school lapho abafunda khona, bazasuka njani besiya ezikolo zabo besiyabhalela leyo mhloliso. Ebantwaneni kuba nzima kakhulu ukuprepare ama-examinations usuwedwa, usuzivalela, ungasela muntu ongambuza into ezenjakazana lezo, ziba nzima kakhulu.
Kulezinye izikolo elizweni eseziqalile ukusebenzisa ubulembo be-internet ekufundisweni kwabantwana besikolo, ukubona njani lokho?
Uhlelo lokuthi abafundi befunde ebulenjini be-internet luhlelo oluhle kakhulu, yikho lapha umhlaba wonke okhona. Kodwa mase sikhangela kwelakithi eZimbabwe, sibonile ama-private schools sebeqalisile uhlelo lolo, sebefunda kubo-Zoom, njalo abazali bayabhadala ukuthi bebe lohlelo lalolo, kusho ukuthi babe layo i-internet ezindlini njalo lalawo ma-gadgets okusebenzisa. Uhlelo oluhle kakhulu, kodwa uhulumende njengelizwe asikabi ready ukuthi silwamukele, ngoba nxa sikhayela ama-private schools malutshwane but iningi labantu lisezikolweni zikahulumende. Njalo nxa sesikhayela emakhaya kusho ukuthi nxa abanye befunda emakhaya kufundwa khonkana, kungasidalela udubo olukhulu ukuthi laba abanye bayaphambili ngezifundo kulabanye abangafundiyo. Kungahlupha kakhulu ngoba ukuthola kwethu kuyatshiyana, kodwa besifisa ukuthi nxa i-learning isenziwa kayenziwe umntwana wonke athole i-opportunity yale.
Kulabantu abakhuthaza uhulumende ukuthi aqale phela ukusebenzisa ama-radio kanye lama-TV stations ekufundisweni kwabantwana besikolo, awusitshele umbono wakho mayelana ngalokho?
Umbono wami, uhlelo lwama-radio lama-TV lolu luhlelo oluhle kakhulu, mase sikhangela ikakhulu abantu abasemakhaphaleni, kungcono ukuthi kwenziwe ama-station akhangele kweze-education. Singahlanganisi lalawo ama-station esivele sila, kube lalawo education ukuthi umntwana bekwazi ukuthi ngalesi sikhathi kube kulokhu eku-announcewa mchokotsho, ngalesi sikhathi sifunda lokhu, ngalesi sikhathi sifunda lokhu. Kube le program lapha abafundi abangabalayo ukuthi nca lami ngingumzali ngisithi laleli radio yena bengikwazi ukuthi laleli educational radio yona leyana. And njalo noma i-lockdown kumbe isikhathi isifo lesi se-corona sesithe singathula, kuba lula kakhulu imfundiso zonzana zikontinue.
Kuyini okufunakalayo ukuze sisebenzise ama-TV kanye lama-radio station ethu ekufundisweni kwabantwana besikolo?
Nxa kube senza i-video based learning yona leyo, bencedise kakhulu abafundi, kube lama-subtitles nga-language yakhona naleyo, izinto ezinjengazona lezo. So kusho ukuthi ama-radio station lawo lama-TV la abe senza okwe-education, kusho ukuthi asoze fanane le nhlelo ezenziwa kuradio nje, le nhlelo ezenziwa kuma-TV nje ebe ngawe education. Uhulumende maybe engasisiza kakhulu uma engasebenza le Ministry of Information le Broadcasting Services ukuthi babone ukuthi inhlelo lezi zingafika njani, ngoba singanazelele ukuthi kule report eyakhishwa yi-Potras itshengisa indawo lapho kufunakala ama-base stations okungela i-connectivity khona, yabo umabona kude engela ama-connection yama-radio elizweni lonke jikelele. So kungaba kuhle ukuthi qale singathi ngesikhiwa yi-infrastructure development.